nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezabuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo ngoba nakade yakhulunywa leyo nto kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye mbo njengothombo mbo njengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wapika kumbe wathiwa kabuyisene lokakuthetheyo ukukhuluma bangakhuluma umama lo ye ungathiwa ubothiwe kodwa sazi enxelizaba nje okunye sizawusecela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu okweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le enzakalayo kunalokhu esikhangela ukuthi kwenzakale angikhona ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula
ye nanso indaba mfundisi Motsi wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuqeda inkohlakalo le i-corruption
hayi mina angikhole ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into ekuqakathekileyo lapha mina into engiyibonayo vele lapha yikuthi khona khathi bona indaba bele corruption njengouhulumende ngoba into lezi zijulile into lezi zilembali yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi aqede i-corruption asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona umuntu owodwa ubotshiwe ayisikho vele okuqeda i-corruption okuqeda i-corruption izimiso lemisebe lamanyathelo uhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le corruption eZimbabwe.
Mfundisi Mkandla siyabona ukubana kule commission le ezak entsha abanye bathi lokho kwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo yaluma nanku isilumile
ingaba lamazinyo kodwa amazinyo othani angalumiyo ngobana kathi labana abaphambilini behlulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje bazakwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kampati ntambo othize manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango wakampati ntambo yena lo ubona kathi lo umama ngadiliza umthato wakhe kumpati ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu asithi mhlawumbe njalo ngikhuluma ngomgcini sihlalo wayo wathi commission entsha kukhanye imizila yonke enkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahoko wakhona ubona kulolu tho luzakwenzakala yini ngihle ngisole-ke mina khonapho yena lowo owumgcini sihlalo angiboni ukuthi la amazinyo uyabe wathethe ngaphi amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakhona lokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kampathi ntamba aluba nje bathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsi nalo bambeka khona phayana ongelani lokubandakanya kanye lezombusazwe wakuleli lizwe angiboni ukuthi kukhona okuza kwenzakala abaphakathi nje abanye bazathiya engibaziyo abaphakathi kuhambana ngoba ngibona ukuthi amazinyo aza kuba khona zinsini zodwa kula mazinyo
ye mfundisi Motsi ngiphenduke kuwe wena ubona njani ukuthi kule zakhe nansi isilumile ayisikho na okuthembisayo ukubana hayi sisiyaphambili sizabona kulunywa abaningi
hayi lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo ukucatsha ngomunwe mhlawumbe akuphumelele akula nto ebambekayo engasisiza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi njengoba ubaba unkala uthilo ngoba umkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva akula nto ebambekayo engasithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza nxa kusebenza singabonga sibili kodwa okwakathesi amangamazi akula mzekeliso selawo thina ukuthi kule nto esebenza.